Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngesonto mhlaka 28 uZibandlela 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuzadingakala lokuthi sihlangane naye njengomongameli wethu sizwe ukuthi nxa kusuka lapha kuyiwa ngathi ngoba kuyingozi ukuthi sithi thina kasihambi lapho aya khona singazwanga ukuthi uya ngaphi.
Amalunga ebandla le-CCC akudala lephalamende athi kasikafiki isikhathi sokulandela umnumzana Nelson Jamisa futhi ebandla leli ngolwesine.
Asikabi nama MPs asesitshengisile ukuthi bazalandela umoya abangawaziyo ukuthi umoya uvunguza usiya ngathi.
Umnumzana Sengezojabangu laye othi kakezwa ludo ngabafuna ukulandela uJamisa. Salethulela ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. Amalunga ebandla le-CCC akudale lephalamende athi kasikafiki isikhathi sokulandela umnumzana Nelson Jamisa otshiye ibandla leli ngolwesine. Abaningi esikhulume labo namhla bathe bamelele okuzaphuma emhlanganweni abazoqhuba edale lephalamende ozabe ukhokhelwa ngumnumzana Clifford Hlatshwayo ophethe isikhundla sika-Chief Whip ku-CCC. UHlatshwayo uthi bazathatha isinqumo eza kwethulelwa uZulu bengaza umhlangano wabo kusukane ezilandelayo. Sixoxwe ngodaba lolu lomnumzana Decent Collins Bajila omele isigaba emakhandeni Luveve edale lephalamende.
Kuzadingakala ukuthi sihlangane naye njengomongameli wethu sizwe ukuthi nxa kusuka lapha kuyiwa ngathi ngoba kuyingozi ukuthi sithi thina kasihambi lapho aya khona singazwanga ukuthi uya ngaphi kumbe lokuthi sithi sina siyakhona le lapha khona kuyiwa ngaphi. So kade sesisakulindele ukuthi sibe lendlela yokuhlangana laye sisakuhlela khona lokho ukuthi sizakuhlangana laye sekutheni ngemva kwalokho sisenele sikuthatha izinqumo munye ngamunye.
Ye selikhulumela yini ngokuhamba kwakhe?
Sisacele ubukhokheli bethu njengamalunga ephalamende ukuthi kuhlele umhlangano naye.
Bangakwenza nini khonokho?
Asinasiqiniseko sikhangele ukuthi thina siyavuka siyabuyela ephalamende ngeziki ezayo nxa bengakwenza khona lokho ngesikhathi sendeso sesibuyele kungabe kulungile. Kodwa hayi okumgceke ukuthi ezikezayo siyabuyela ephalamende.
Sizwile-ke Honorable Mahere Fatsayi Mahere sithi ubone ngani yena sesisuka ephalamende njalo uzaloba incwadi esithi sesisuka ephalamende. Wena ukubona njani okungenziwa nguMahere? Wena ungeke wakwenza yini?
Nxa ulilunga lebandla i-political party isinqumo esingako ngikubone kulungile ukuthi usithathe ume wedwa. Kuyabe kumele ukuthi lisithathe selingamalunga edale lephalamende lilonke kumbe lisithathe liyinhlanganiso kumbe lisithathe emva kokuzwa ukuthi abahlali bama-constituency bathini. Kodwa u-Honorable Mahere ngibona ngani naye kulilungelo lakhe ukuthi asithathe isinqumo esinjalo. Mhlawumbe yena ubeseke waxoxisana lo mongameli, mhlawumbe ubeseke waxoxisana labahlali base-Mount Pleasant bakubona kuyinto e-right yena leyo. Nami ngilesiqiniseko sokuthi isinqumo esinjalo kungenzeka ukuthi ngisithathe, but kusadingakala ukuthi siqale sibe le ngxoxo lo mongameli sizwe ukuthi kuyiwa ngaphi. Kusadingakala ukuthi njalo futhi siye kubahlali bendawo sizwe ukuthi kuyiwa ngaphi. Kodwa hayi ngilesiqiniseko sokuthi umongameli sizakwenelisa ukuxoxisana lakhe.
Kodwa lapho abamele khona ngapho bathini? Ngakhuluma labo ngodaba lolu lukaJamisa.
Angikezwa abakhuluma ngqo ngathi njengamalunga edale lephalamende, kodwa indaba yokuthi izinto bezingasamanga kahle phakathi kwebandla le-CCC abaningi ku-constituency bakutsho lokho. Kodwa angikezwa umbono oyiwo ongathi uyaphuma ucace ukuthi bathi kungabe kulungile yini ukuthi ngenxa yalokho kungahle kungasalunganga enhlanganisweni inhlanganiso siyihlamukele. So yingxoxo esiza kuba phakathi kwazo. Ngilethi themba ukuthi ubukhokhelo obukhona apha eduze labo buzasinxusa emihlanganweni yokuthi sibonisane sizwe ukuthi kusukwa lapha kuyiwa ngapi ngoba okuqakathekileyo kakhulu yikuthi abantu abayibo abasikhethayo bengaboni angathi siyabadelela.
Yes, sizwile abanye besithi linabanye lingeke lasuka edale lephalamende ngoba selithengile izimota, seliphiwe lezinye izinto eziningi-ningi. Kambe ngabe kunjalo?
Isizathu sokuthi umuntu aphume ngoba ngaphuma ephalamende ngeke seyame ezimoteni. Njalo asikoqiniso ukuthi sesithengelwe izimoto, silazo izimoto. Mina nginjenge khona apa ngikhuluma ngikamba ngenyawo, ngisemakhande owakadesi. So leso ngeke sisaba yisizathu esinjalo. Izizathu zonke ezingabe zikhona zeyeme ekumeleleni abantu. Uma abantu bekubona kufanele ukuthi hayi abasadingi kumelelwa, nakho siza kubona sikukhangele ngale ndlela.
Umnumzana Decent Collins Bajila ngomele isigaba semakandeni luveve edale lephalamende bethuka laye ekobulawayo. Siphindeza kuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Sengezojaba ngozithi ukunobhala jikelele we-CCC.
Asikabi lama-MPs asesitshengisile ukuthi bazalandela umoya abangawaziyo ukuthi umoya uvunguza usiya ngathi. Bayakwazi njalo ukuthi ama-MPs nxa befuna ukuthiya kumele bayenze izincwadi zokukhalala zokuthiya, asikazitholi lezo zincwadi. Lizakhumbula njalo sikhuluma ngama-MPs abakwaziyo ukuthi nxa kwabengena befuna ukuba ngamalunga ephalamende, kwakulezi ncwadi abazilobayo befisa ukuthi bafuna ukumela lesi siqinti, kusiba le vetting, kusiba le security check, yonke izinto leziyana. So yizinto esikwaziyo ukuthi izinto abazaziyo. Okakathe sasikabe lo MP olandela umoya ovunguzayo kumbe isavunguzane esivunguzayo esingakwazakaliyo ukuthi sizatshaya lapha siyephelela lapha.
Sizwe omele iMount Pleasant edale lephalamende uFazai Mahere chia ungathi ngakhona
uMahere. Siyamhlonipha kakhulu njengelunga lephalamende, njalo sibe simhloniphe futhi kakhulu njengokuthi uligqwetha. Simhloniphe kakhulu njengokuthi umele ikakhulu abantu abangabomama, ube yisimboli ephalamende ukuthi a-advance ama-interest abomama lalaba abanye ama-communities abe-disadvantaged. Kodwa nxa esethethelelo leso sinqumo walandela umoya ngemva kokumhlonipha kwethu, kutsho ukuthi lokumhlonipha kwethu kuzabe sokuyize, ngoba silethemba lokuthi nguye umuntu esimbona engani ngumkole omela iqiniso. Kodwa nxa esezalandela umoya oyisavunguzane, achuze ukulandela isavunguzane, ayekele ukulandela i-idea lama-principles lama-values ayikho athi yena ukumele, kutsho ukuthi siyabe kuyabe sokuyize ukuthi simhloniphela into angayimeliyo. This is when akumele asitshengise khona ubungcithi bakhe ukuthi ungumama opheleleyo njalo ulelungelo lokumela iqiniso.
Yes, yabona la kumakhansila, la makhansila kulamanye athi afuna ukuthiya, ubusuzweni ngakhona.
Bengabe befuna ukuthiya ngomlomo, ngoba babe kuyafanana lokuthi nxa ubona isiziba sikhona awungeni kiso leso siziba, kodwa uqala uxhoxoze uzwe ukuthi kuthona ungakanani, kumbe ufake unyawo lwakho uzwe ukuthi kuthona ungakanani. Because kwesinye isikhathi ungafaka unyawo you risk ukuthi kuzabe le ngwenya ezabe eza kubamba kumbe kuyathona kakhulu. So ngama-counselors ngabantu laba abaxhoxozayo, and njalo lokuthi isiziba lesi ungakanani bavunyelwe ukuxoxoza. Akwalelwanga joy right yabo, kumbe isicelo sami nesokubaxolisa ukuthi i-CCC yilo ibandla elikhona, sizalenza i-CCC liqine, libe lama-structures liqine, liyayazi i-ideology ye-CCC, liyawazi ama-values e-CCC, nanka ama-criminals, nanzi izigcilamkhuba ade sezithethe i-CCC, lalamhlanje zithethe i-CCC zabaleka lo-president, sezibaleka lo-president, sekha ubambile upresident ngenxa yama criminals lawa ade emsekele ngaphandle emsekele emgombolozele kodwa inhlanganiso ikhona akutsho ukuthi Joni lingaphuma inkamba iyavalwa iTCC will remain and fight ZANU PF let's remain in these political spaces esikhona as a council as a parliament as a senate sifighta iZANU PF silungiselela iCongress silungiselela ukhetho oluzabuya ngo 2028
lo ngumnumzana Senke Zojabangu ozithi unobhala jikelele webandla leCCC oxoxa leStudio 7 ekobulawayo kusenjalo umnumzana nesenjamisa uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ufuna ukumbulala ulobe umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter leFacebook kodwa isikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Chris Mtswanga uthi uJamisa ukhuluma amanga aluhlaza tshoko siwangangeni kusigaba esilandelayo siyesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele melika lithi lilethemba lokuthi ele Israel leHamas bazolobelana isivumelwano senyanga ezimbili sokuthi kumiswe impi kancane kukhululwe abathunjwa iHamas ngomfumfu unyakenye umkhuhlane wenkukhu we-avion flu usuhlasele inkukhu eziningi esabelweni sesan francisco khonapha kwele melika lapho osokubulewe ezedlula ingxenye yenkulungwane 550,000 ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki ele Ukraine libika ukuba kulabo kukampani edlelana lebutho ethengisa izikhali eqambule izikhali lokunye okuyisilinganiso sokuyizigidi ezingama-40 zamadola emelika 40 million United States dollars sikazizwe ezamasiko namhlanje kwezamasiko silomnumzana Bonman Khumalo ukhumalo ke umele wakhethwa umdeni wakokhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikamthwakazi sawamukela kuhlelo baba Khumalo
ngiyabonga msakazi ngiyabonga kakhulu
ye sizokuthwake kule ndlela eziqhubayo kulezi nsuku awusithethi kenzani
ye Themo ngiyabonga ithuba ongipha lona iviki eliphelileyo besibeka elinye iqhawe lethu omunye ubaba ade libutho unqoba izitha ndimani indoda ebisebenza ngokuzikhandla kakhulu ebuthweni njalo indoda ethobekileyo indoda eyakhayo entweni zonke ebizenza yikho ubekiwe lupane ngesaturday edluleyo hayi sidabuke kakhulu ngokulahlekelwa ngumfowethu uNdimande izolo Mthembu besise esandlwane enquthu kwaZulu lapha bekhumbula ibutho likaZulu elanqoba amangisi besikhona ke njwana lathi legadadi nje sifunda izinto eziningi into esiyithande lapho ukuthi amangisi abakhona bese bekutshengisa nje ukuthi kwakusenzakala njani aqhamuka amabutho kaZulu echaya uphondo badubula amaBritish bekukuhle kakhulu msakazi hayi kuyizolo kodwa msakazi into eseduze kakhulu phambi kwethu sicelwe ngamaphoyisa lapha eHillbrook nesihlala lapha eGoli ukuthi kulokungcola okukhulu eGoli base bethi lathi njengomphakathi waseZimbabwe kufanele ukuthi sibonise ukuthi lathi siyazihlupha ngokuhlanzeka kwendawo esihlala kuzo yikho mhla ka 17 February ngokukhulumisana namaphoyisa nokansel walapha eJoburg sobe siklina iHillbrook lo mlayezo siyafuna siwuqinise kakhulu emhlonishwa ngoba ukuhlanzeka yinto esiyazi thina vele ekukhuleni kwethu uBulawayo uyayithatha unumber 1 e-Africa yonke ngokuhlanzeka yikho ke sabe sikini Hillbrook mhla ka 17 February bayaqala ukukuzwa abantu kodwa siphezu kwamalungiselelo akhona kuza kwenzeka kanti early April baba induna uDakamela isibizile futhi khona le kodakamela enkaya ukuthi siye kwenza umcimbi ofana nalo asawenza kulwane esenze enyakenye yikho ke induna futhi uFuyane eKhezi laye uzobe lomcimbi la futhi uyasibiza so yilezi inhlelo sizohambela izinduna sizoklina iJoburg aziningi nje izinto mhlonishwe engingazithinta angibone kakhulu
siyakuzwa kakhulu sibili baba Khumalo sungavala ngamafutshane kulo
Yebo bantu bakithi, lokho siququzela abantu bakithi ukuthi uma sibabiza abaphakame. Akalungangi ubaba othi nxa kusokuba lo donga oluthile oluphazamisa esigabeni umgwaqo. Yena angabi khona ukulungisa. Yikho ke sathi sizwe manje siyakhuthaza impela ikakhulu obaba ukuthi asiphakameni sathi sizwe sethu. Omama labo abangasonga izandla, thebo labo ngakakhulu, zonke lezi nhlelo siyabanxusa abantu bakithi ukuthi abaphakame baziphakamele. Ngiyabonga mphembi thuko ngikhelole.
Yes, awangakhulu ke lo ngumnumzana Bonman Khumalo. Isikhulumeli siyakuswakhethwa ngumndeni wako Khumalo kuba yinkosi yamaNdebele. Sikhuluma ke lapha ngobulelani lobhengula. Siyakhulu ngadini lokusasa
baba. Ngiyabonga nambaba
baba. Namasiko wethu.
Namasiko. Jongu sikhathi sezokholo lwesiKristu.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami ngoTabo Kancube. Namuhla sixoxa ngemfundo yabakhubazekileyo lo asungula inhlanganiso emela amalungelo abakhubazekileyo eye Signs of Hope Trust unkosazana Samantha Sibanda.
Njengenhlanganiso sibona ukuthi abantwana abakhubazekileyo behamba esikole lokho kusahlupha. Lapho ngikhangela ama-statistics akhona atshengisa ukuthi almost 1/3 yabantwana kumbe singathi ku-3 abantwana oyi-1 ule disability ongayiyo esikole ku-primary. If that is the case, 1 in 3 children is a lot ukuthi bebe lama disabilities. So sibona ukuthi kuningi okusafanele ukuthi kwenziwe from ama-policies, from ama-buildings, ukuthi ama-attitudes abantu. So kufake kuningi okufuna kwenziwa ukuze abantwana abakhubazekileke kwansi yesikole. So kulo msebenzi omningi.
Kuzikhathi eziningi sibona abantu abakhubazekileyo bebandlululwa kumbe kusiba lamazwi enzondo. Lokhu kuphazamisa njani ukuqhubekela phambili ngemfundo okwabakhubazekileyo?
Sibona ukuthi amazwi lawo ayenza ukuthi abantu abakhubazekileyo bekhona besekela ukuphuma behlangene nabanye abantu. Izini na singathi ku-offline kumbeni online kuyafanana kuma-inthanethi lapho bacina bengasakhulumi, bacina bengasayenzi lutho. Abanye baba nama-depression, abanye baba nama-mental health challenges. So kusuka kuke kuningi kakhulu sibona imbiko leyo elamazwi angakho right. Sibona ukuthi abantu abakhubazekileyo bona bestruggle ukuthi bebe khona ku-society. So i-exclusion like iyasikhosta. Singabona ukuthi we lose a lot of money. Siyakhangela i-ILO eyakikhulumayo, International Labour Organization, ukuthi we lose about 7% of the GDP ngenxa ye-exclusion. Singase ngaba yi-society e-inclusive ekhangela ukuthi wonke umuntu unama-equal opportunities, wonke umuntu uyafanana. Siyabona ukuthi even njengamazwe siyakwazi ukuthuthuka, but at this rate sibona ukuthi i-engend isaseningi kakhulu for abantu abanama-disabilities. So i-meaningful participation yenangwayo ifika ibe yi-challenge.
Sibone kuphuma ama-results awe-O-level awomnyaka owedluleyo efika wona ku-30% abantu abenelisa ukuthi baphumelele kungawo elizwe lonke. Nxa sikhangela abakhubazekileyo ubona baphumelela kanjani ezifundweni?
Abantu abakhubazekileyo i-transition yabo ukuthi bevele ku-primary bengene ku-secondary kunzima. Kumele abantu abanama-disabilities bajoka out be-student grade 7 abanye abasadluleli phambili. Sebeqala ukudinga nama-vocational training. It's very likely ukuthi bona ngabo vele ababalwa khonapho. Inani labo lisuka liye phansi abantu abathathele i-secondary education.
Kuyini elibona ngathi kufanele kuthuthukiswe ukuze labo izinga labo lengezeleleke elalabo abaphumelela.
Ngibonga izinto eziningi ezenzakalayo, like for example, so izinsethisi introduce ama-video assessments especially for other deaf and hard of hearing. Kule curriculum ye-sign language lokhu ngezinye izinto ezihamba sisiye sibangeni esiphezulu ngoba sibona ukuthi ama-exams ayesikhiwa and then abantu abadeaf bakhuluma bona i-sign language, so kade kusuka kube nzima kibo ukuthi bephumelele. Ubona ukuthi umuntu uyabhala maybe 1 subject this year, next year sebhale yini. So usuke spende maybe 4 years lokho ku-secondary. So mboni yami funa implementa izinto esizikhulumayo kuma-policies lamalevel. I think kungasenzela kuhle. Okwakathesi sikase banile liphansi njalo ekutheni siyenze izinto esasibalela nayo phansi
kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo nkosazana Samantha Sibanda ngemfundo yabakhubazekileyo enguye owasungula inhlanganiso emela amalungelo abakhubazekileyo e-Signs of Hope Trust. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uDabo Kancube.
Lapho lizwe uDabo Kancube kusigaba sabatsha. Omanje sokwesikhathi sizokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
UJehova muhle zihlobo zami ezithandekayo enkosini. Ngowananko sesiphile njalo elinye ithuba ubana sihlangane sivuselelane umoya ikakhulu umnyaka uqalisa kunjeuthi kambe lapho esiya khona kuya kuba njani. Ngeviki eledluleyo lapho esahlangana khona sasibale incwadi kaLuka chapter 6 ivesi ka-10 lelika-11 lapho uJesu asilisa khona umuntu wayelisandla esikhubazekileyo ngemva kokubana laba abantu abanye ababekhangele izixuku lezo ikakhulu amaJuda babekhangela ukuthi uJesu uzakwenzani ngomuntu olimele isandla njalo kanti kwakuyisakade. UJesu-ke kazange akunake konke lokho ngoba wananzelela ukuthi umuntu uyaludinga usizo lokumphathisa empilweni. UJesu kayengelapha umphefumulo womuntu la, wayeselapha isandla sona leso esifanana lesandla sakho. Abanye abantu bacabanga ukuthi uJesu yabe ekhuluma indaba yakomoya. Yebo, kambe kuqakathekile, yiyinsika yokukholwa phela indaba yakomoya, kodwa-ke singazake sikhangele siyeqise amehlo ethu entweni ezisiphilisayo sengitsho le mzimba yethu ekhubazekileyo ukuthi nxa singela lutho oluthize impilo ngumbono kaJesu kayiphelelanga. Aluba lumuntu wayelungile enjalo uJesu wayengasoze amsilise. Wamsilisa ngobana wabona ukuthi impilo yalo umuntu iyasilela. Lathi kumele sikhangeleke labo abaswelayo phakathi kwethu sibenzele kahle. Kodwa-ke into engifuna siyikhangela amafitshane namhlanje nguvesi 11 kaLuke chapter 6. Kuthiwa-ke uvesi 11 base begcwala uhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Nansi imhlolo bakithi, abantu umuntu sesilisiwe, izandla zakhe zombili sezilungile, useyingxenye yabo, la usengazilimela, abaze nxa ebaza, apheke nxa epheka, ageze nxa egeza, enze konke okuhle, kodwa akelizwe. Napa abantu bebona uJesu esenza into enhle kuthiwa base begcwala uhlanya. Baningi abantu abalenhliziyo ezimbi, abanye ungaphika umbe phansi ukuthi bazalwa ngabantu abangabazali. Kuthiwa bahlanya, bagcwala ukuhlanya ukuthi uJesu bangamenzani ngokwelapha umuntu owayekhubazekile. Baningi abantu abanjalo abalengqondo zokungathandi into enhle, abakhwabitha ubona abantu bedubeka, kuthi laba ababenzela kahle bakhangelelwe phansi, beyiswe, bathethiswe. Lezi yizo iy'ngozi zikasathane uqobo. Nanzelela mhlobo wami, ungaze wagcwala ubuhlanya nxa abantu sebenzelwe into enhle. Okumele kwenzakale umuntu angenzelwa into enhle, lawe ngena phakathi kwabaningi umfisele okuhle. Kodwa laba kuthiwa bagcwala ubuhlanya. Baningi abantu abagcwala ubuhlanya, abantu bangenzelwa into enhle. Abanye bakholisa khona kuba ingxenye yombuso kasathane besemhlabeni, bancindezele, banyathezele abanye abantu. UJesu-ke eyinkosi umntakaNkulunkulu uyabonisa ukuthi hayi, abantu akumelanga baphile ngaleyo ndlela. Abantu kumele baphathisane, bahambisane. Laba abagcwele ubuhlanya eqinisweni kumele bahlanziswe. Inhliziyo embi, inhliziyo embi yenza ufanane lohlanya. Nkulunkulu asifatsenge sikhuleke baba thixo engcele khuba inhliziyo le eyenza ubana sihlanyele izinto ezingayisizo sidumise ezinhle kuphela amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Zintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo ungathinela kusasa. Kweze midlalo okwamanje kunqikelana iqembu le-Equatorial Guinea lele Guinea emdlalweni we-Africa Cup of Nations kwele Ivory Coast. Amaqembu la anguthiki lobhanqa 0-0. Kusihlwa namhla eleGibhithe lidibana lele-DRC. Kusenjalo abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kukhangelelwe ukuba kusasa iqembu lesenegal lizakhupha iqembu elimela ilizwe eliqoqe umncintiswano we-AFCON odlalwa kulezi nsuku kule Ivory Coast. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leSenegal lidibana lele Ivory Coast kusasa ntambama emdlalweni wesigaba sesibili kumncintiswano lo owaya ngumgadli weqembu leZimbabwe lama-Warriors elamela ilizwe kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ngo-2004 eGen Sao ukuthi iqembu leSenegal liqine kakhulu okokuthi alinyeke limiswe ngele Ivory Coast.
I don't think so for iSenegal. It shows ukuthi they are number one. Le record yabo speaks for them. They've done well again this time around. I'm tipping ukuthi maybe they might take it because of the AFCON. Then considering amanye ama-countries so Nigeria. Yes, they've qualified, but Disney is akuna. They don't deserve to be there.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Gogwera uthi loba nje imidlalo yalonyaka ilezimanga ngoba sekuphume amanye amaqembu abekhangelelwe ukubaza kwenza kuhle. Iqembu leSenegal lizaqhubekela phambili lize lifinyelele kufinal.
I-AFCON itshengisele wonke umuntu ukuthi akusela ukuthiwa nguye othathayo. Kathesi wonke umuntu odlala ku-AFCON uyatshengisela ukuthi uyafuna layo. Mina ngibona ngani iqembu eleMorocco neqembu eleSenegal bangazani bachovile njalo ngingakhangeleli phansi iqembu leCape Verde ngibona ngazani yiwo amazwe angazani hhayi indlela asebedlale ngayo sikhangela abadlale ngendlela abadlale ngangamuva elinye lamaqembu ona lawo lingayithatha lingeza.
Namhla ntambama iqembu le-Egypt lizadibana le-Democratic Republic of Congo othengisa izibandayo edolobheni lakobulawayo uPhilani Tangu Sibanda uthi amaGibhithe azaphumelela ukuya kusigaba esilandelayo.
Kuma-games lawo think iSenegal vs Ivory Coast iSenegal iyaqhubekela phambili. I-Egypt DRC hayi obviously is the road for Egypt. Uyabona i-Egypt ngendlela eyangena ngakhona so kufuna ukuyilahla. I think izenza like kunokwenziwa iSenegal izihambi ngale point inagenesis isigaba last year ndo kwakuyi-Amin Princess Awards. But mazwe zikhona ngale phambili phela azihleki thimsanes.
Ithathele izindaba ezemidlalo uFortune Mbele uthi sekungenzeka loba yini phakathi kwe-Egypt le-Democratic Republic of Congo.
Bona ngathi mina i-DRC le-Egypt igame yakhona ibalansile. Any of those two teams can win. And then the second one bona ngathi iSenegal is true. iSenegal has got a very powerful team. And esikubonileyo kuma last games from Ivory Coast mbona ngathiwa iSenegal is true. But elinye lele le-DRC le-Egypt alibalansile, any team can win.
Iqembu le-Angola kanye lele-Nigeria sefinyelele kusigaba sama-quarter finals ngemva kokuba ele-Angola litshayele Namibia nge-3 kanya kuthi ele-Nigeria lona linqobe le-Cameroon nge-2 kanya ngomgqibelo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanjini.
Singagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Amalunga ebandla le-CCC akudalele ephalamende athi ngasingafika isikhathi sokulandela uMnumzana Nelson Chamisa otshiye ibandla leli ngolwesine. UMnumzana Sengezo Cabanga laye uthi kakezwa lutho ngabafuna ukulandela uChamisa. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukeli @studio7@vonews.com loba i-text ku-message ku-text kunombolo ezithi +1 202 465 0138. Ngizaphinda njalo
0218.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.